Ngemva komhlangano omkhulu owaba phakathi kwesadakhi le-East African Community owalandelwa yokuhlangana kwabaphethe ezamabutho ama-commanders ama-defense forces emazweni la awesadakhi lawe-East African Community, akumangalisi ukuthi kuthethwe isinqumo sokuthi kukhitshwe amasotsha eTanzania eMalawi kunye lawe-South Africa e-Eastern DRC. Kuhambisana lalokho okwaba yimibono yokuthi kumele kwenziwe okuhlanganisela bonke, okuhlanganisela i-East African Community le-SADC ukuthi kuncediswane le-DRC ukuthi kube lokuthula. Ngakho-ke nxa kuyabe kusiba namasotsha azaba khona besengawahlanganisa awe-SADC lawe-East African Community, hayi awe-SADC kuphela kumbe awe-East African Community kuphela.
Ngamanyamazwi Ncube, singathi iSADC iyavuma ukuthi hayi itshayiwe mpela ngamabutho abahlamuki.
Ngibona sekuthethwa isinqumo sokuthi kukhulunyiswane, yisho sesihamba phambili kakhulu, ngoba ngomva kokuhlangana kwe-East African Community le-SADC kwavunyelwana kahle kamhlophe ukuthi indlela yokulungisa okwenzeka e-DRC kuyikuxoxisana, kuyikubonisana phakathi kwabalwayo, phakathi kwabaphikisanayo, kulungisiswe lokho okuyikho ongabe kubangela izimpi. Kanti-ke futhi kwavunyelwana ukuthi kakukuhlanga ukuthi kube lamasotsha avela kwezinye indawo endaweni yase-Eastern DRC, kungakhathaleki ukuthi ngawe Rwanda kumbe ngawe South Africa kumbe ngawangaphi ngaphandle lawayabe menywe nguhulumende. Kodwa-ke kuyacaca njalo njengoba sisitsho ukuthi isivumelwano esikhulu phakathi kwabaphethe lamazwe yikuthi kakusetshenziswe ukukhulumisana kule mpi. Ngakho-ke nxa babe bekhulumisana kakusadingakali ukuthi kube kuliwa, ngakho amasotsha abe engasadingakali, kuyabe kudingakala lapho abathunywe ukuthi bayekhulumisana ukuze kube le mpumelelo.
Umongameli wase-Angola ongomunye wabalamlankunzi kudaba lwe-DRC uthi uhulumende walelo lizwe labahlamuki sebevumelene ukukhulumisana. Ele-Rwanda lona singathi limi ngaphi kulezi nkulumo njengoba lisetheswa umlando wokusekela abahlamuki?
Amathuba okuthi inkulumo lezi ziphumelele makhulu kakhulu ngokuba vele yikho kade kuhlupha ukuthi kuvumelane ukukhulunyiswana phakathi kwahulumende we-DRC lalabo abe-M23 abaphikisana laye. I-Rwanda kudala yafisa ukuthi ngabe kuyakhulunyiswana ngaleyo ndlela. Ngakho-ke ngingakubeka kucace ukuthi i-Rwanda iyakusekela ukuthi kukhulunyiswane mathupha uhulumende we-DRC labe-M23. Kanti-ke njalo i-East African Community iyakusekela khona lokho, i-SADC iyakusekela. Ngakho-ke amathuba okuthi kuphumelele makhulu kakhulu ngokuba lezi nkulumo zenzeka zilandela ukuhlangana kwe-East African Community le-SADC. Into enkulu yukuthi kuhlanganiswe, kwavunyelwana ukuthi kuhlanganiswe inkulumo ekade zisenzeka eNairobi lekade zisenzeka e-Angola zibe into eyodwa, kube yilokho okuthiwa yi-Nairobi Luanda talks or dialogue. Ngakho-ke yikho-ke engicabanga ukuthi lezi nkulumo ze-Angola zizazala ukuhlanganisa, ukubonisana phakathi kwe-East African Community le-SADC. Ngakho-ke amathuba okuthi ziphumelele makhulu kakhulu.